abantu abanengi abangu 74,000 kusukela mhla ka 1 October 2014 sebefonele inamba ye call center. Nxa befona izizathu abazibekayo kakusikho kubhukha i-date, kodwa ikubuza ukuthi vele ku-apply kanjani. Abanye futhi ngabamanye amazwe abathi bona sizwe kuthiwa kulama-permit special kanti aphiwa abantu abanjani, osokwenze ukuthi ifoni yabo yasigcina i-collapse. So-ke kukhathesi nje bathwele nzima labo ngokuphendula ifoni, ngoba sekufona abantu abangu 74,000 abantu asebethole ama-appointment bangu 5,000. Vele okwenzakalayo ukuthi umuntu uya-apply-le i-permit yakhe ehlezi kukhompyutha, angatholi i-reference number abesefona ukuthi sengithole i-reference number kambe ngingabuya ngaluphi usuku. Sekukhanti abantu kabenzi khona lokho, kodwa abantu abakwenzayo ukuthi sizwa kuthiwa kuya-apply ama-permit, senze njani? Omnye lathi amna ngo-2010 permit yami ngazange ngiyithole, manje ngenze njani? Osokusenza ukuthi ifoni leyana ikhulelwe okwenza ukuthi uze ufike abantu abangu-74,000 ngeviki yodwa kuphela.
Ye, pho-ke iziphathamandla ze-South Africa zithini ngalokho?
Zithi khona abantu bangafoni nxa bengaceli usungu lokuhamba besiyabeka-ke udaba lwabo, sebehambe izisa zabo lezi ukuthi kungani incwadi zokuhlala la. Nxa umuntu ukwazi ukuthi kumele aphatheni ukuze athole amaphepha okuhlala la, ngahambe kuwebsite ye-government, ngahambe kuma-Facebook lapho esibhala khona ama-organizations aweZimbabwe maningi, ziningi inhlanganiso zeZimbabwe ezikhuluma ngakhona lokho, badinge ulwazi abantu babe nalo. Nxa sebefonela inamba leyana, umuntu abesefona kuphela ethi hhayi sengitholile i-reference number, i-reference number yami yileyi, ngicela linginike usungu ngibuyeke le ncwadi zami ezipheleleyo, sizokhuluma ukuthi kungani kumele linike iphemini.